soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazi ngomgqibelo mhla ka 10 Mpalakazi 2022. Igama lami ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Indirimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu, okukhangele njalo ukukhululeka komuntu, lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle, ukwenza kuhle komthetho.
EZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day.
If violence is not just physical violence, ngoba esikhathini esiningi ukuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women. So you find ukuthi violence yabantu abangomama yona iba ngezinye indlela.
Namhla kugqitshwa uhlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ezimulini olwe 16 days of activism against gender-based violence. Lapho abesifazane labo abakhuthazwa khona ukuba bangahlukuluzi abesilisa. Kwezemidlalo uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osungene ilanga lesibili lehlandla lama-quarterfinals. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. EZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Dignity, Freedom and Justice for All. Abekomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission ithi lonyaka ilizwe kumele lithathe leli thuba lokuzinuka amakhwapha ngenhlelo zokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuzihlola ukuthi limi ngapi okumele kulungisiswe lentuthuko esibe khona ekulondolozeni amalungelo kaZulu weZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zibe lomkhosi wokugijima ukulimukisa uZulu ngokwamalungelo oluntu. Lumkhosi wenzelwe emzini weMount Pleasant eHarare, uqoqwe ngabenhlanganiso eye-Amnesty International lezinye inhlanganiso. Zona bezikhala ngokuqonga kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo kanye lemithetho ethile egoqela osalolongwa okulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations, PVO Amendment Bill, leminye encindezela abalemibono ehlukene lekahulumende. I-Studio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, ngokuthi eZimbabwe lona limi ngaphi ekuhlonipheni amalungelo oluntu.
Ngosuku luka 10 December 2022 lulanga lapho umhlaba wonke okhangele khona indaba yamalungelo esithi International Human Rights Day.
Lonyaka ukunanza leli langa luhamba lungaphansi kwayiphi indikimba?
Lonyaka ngomnyaka ka 2022 indikimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesisindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu, okukhangele njalo ukukhululeka komuntu, lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle, ukwenza kuhle komthetho emuntwini wonke. Lokhu kuqakatheke kakhulu, sikubona thina njengeMatabeleland Institution for Human Rights, kuyindikimba emqoka ikakhulu nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe.
Kungani kuqakathekile ukulondoloza isithunzi sezizalwane zeZimbabwe ikakhulu ngesikhathi sonesi?
Ngoba okwakhathesi ilizwe lethu leZimbabwe umkhonomisi wehluleke kakhulu ukuthi akusela dignity yabantu. Abantu kabasela sithunzi lesisindo sokuba ngabantu. Abantu sebelahlekelwe yibuntu ngenxa yokufa komkhono. Okwesibili njalo futhi sinanzelela ukuthi khona phezimbabwe kulezinto esezithethe ubuntu lesisindo somuntu ezigoqela ubudlwangudlwangu lobe sibubonayo obokudlwengulwa kwabantwana, indaba ze-gender based violence ezikhona eziphambanisa isisindo lelungelo lomuntu, eziphambanisa ubuntu bomuntu ngokupheleleyo. So i-dignity yomuntu ithethwe yizinto zona lezo engizikambayo. Njalo futhi liqakathekile le indikimba ngoba sikhangela indaba ye-freedom for all. Phakathi kwelizwe leZimbabwe siphakathi komumo lapha abantu abangela freedom epheleleyo. Sibonile abantu akade bezama ukuthi bakhulume bekhulumela indaba zokususwa kwabantu ngama-development projects anjengalokhu kade kusenzakala eChiredzi, akade njengalokhu kade kusenzakala eMtare, njengalokhu kuzenzakala eLubimbi eBhinga ngenxa yedamu leGwayihlangane, nokunye okwenzakala eWange ngenxa yenkampani yamaChina ebizwa Minor Ecole. Abantu kabala freedom yokuzikhulumela.
Kungani bengakhululekanga ukuthi bazikhulumele njalo kwenziweni?
Uma bekhuluma bayabotshwa, bayachaywa. Abantu abala freedom yokuparticipate kuhle kuma-elections. Sibonile okwenzakala eMatopo, sikwenzakala ensiza kuma-by-elections. So ikakhulu sikhangela isikhathi sokhetho sithi kakube khona i-freedom for elinkululeko, abantu abakhululeke ukuthi baphatheke ezintweni zokhetho, abantu abakhululeke ukuphatheka ku-development yezigaba zabo, abantu abakhululeke ukuphatheka ekukhulumeni lokho okungabaphathiyo ngoba kulilizwe labo phela. Njalo futhi iqakathekile lindikimba ngoba ikhuluma nge-justice for all, ukuthi kakube khona ukwenziwa komthetho. Umthetho kawube ngumthetho womuntu wonke, ungabi ngumthetho wabalemali, ungabi ngumthetho walabo aba-connected, ungabi ngumthetho walabo abaseduze nababusayo, ungabi ngumthetho okhangela imihlobo, kodwa umthetho kawukhangela umuntu wonke, ubone ukuthi umuntu wonke uyathola ukubuyiswa kuhle ngomthetho. Kuqakathekile khonokho eZimbabwe, ikakhulu ngakhonokho engiqeda kukhuluma ngakho ukududula kwabantu ngezinhlelo zentuthuko lwezemayini. Sibona futhi amaChina asekhona lapha, amayina lapha ayapollute i-environment yethu, ayadilize ezemvelo zethu, ayangcolisa imifula yethu, ayatshaya izisebenzi, aya-abuse izisebenzi. Kodwa kula mthetho ovikela amaZimbabweni, umthetho uvikela amaChina. Yikho sithi thina kuqakathekile ukuthi vakathenge thina njengamaZimbabweni silinanzeleli langa, sixoxisaneni ngalo, sikhulumisaneni ngalo ebulenjini kuma-social media, kubo-WhatsApp ngaphi ngaphi, asikhulumeni imfuno zethu ngaleli langa.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi wenhlanganiso yeMatebeleland Institute for Human Rights exoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sizame ukuxhumana lomphathi ntambo obona ngezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi sizwe umbono kahulumende kodwa sehluleka. Namhla bekugqitshwa uhlelo lokuqakathekisa umkhankaso wokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ngobulili owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale mhlaka 25 kuLwezi. Abesifazana bakhuthazwa ukubana labo bengahlukuluzi kanye lokuba lodlakela oluqondiswa kwabesilisa. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba, iStudio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBetterman uNkosazana Sinqobizitha Nyathi.
Okuphumayo sibili kakhulu ukuthi i-violence udlame kubomama lamankazana lulokhe lukhona, but inhlanganiso eziningi this time around they were really out there and really speaking out against gender-based violence between the 25th of November to the 10th of December, especially ungakhangela indaba zokudlwengulwa kwabantwana abangamankazana ezenzakale in this year alone.
Njengenhlanganiso esebenza labantu besilisa labafana abasakulayo, bakhona yini ababuyayo bekhuluma ngokwenzakala kibo ezindlini lapho labo abesilisa labo abahlangana lodlame khona kumbe ukudlwengulwa?
I-violence is not just physical violence, ngoba esikhathini esiningi ngokuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women, so you find ukuthi i-violence yabantu abangomama yona iba ngezinye indlela. So kubomama ungananzelela ikakhulu kakhulu omama i-violence abayenza emuntwini wesilisa kumbe kubo baba kumbe kubo umkabo kumbe their male counterparts it's mostly verbal ukukhuluma izinto ezichiya umuntu eyindoda engazizwa esengumuntu kumbe azizwe useless which in turn leads to male suicide yiyo i-violence le ikakhulu yenziwa ngabomama lokuthi nje ungezwe izinto eziyabe ziphuma emlonyeni omuntu wesifazane yey kwesinye isikhathi ziyayenza ubaba azizwe engaseyi eliphepha nje and uyakwazi ukuthi umuntu ongakhuluma ilizwi so elibuhlungu liyahlala especially emuntwini wesilisa nxa setshela ukuthi you are useless is ezintweni ezinjalo kumba uncedi lutho and we, so nxa esehluleka to provide for his family aphinde azotshelwa ukuthi you don't bring anything to the table you are useless you are violated ngamagama ona lawo that is verbal abuse
nxa sesikhangela kwezemacansini kungathi kulokudlwengulwana okwenzakalayo yini emizini lapha sengisitsho omama kumbe abesifazane abadlwengula abesilisa kumbe njalo besebenzisa udlame oluthize kwabesilisa
ezinye indlela that I've heard men complaining ukuthi omama baba abuse kusendabeni zemacansini nxa umuntu ongubaba ethethe unkosikazi endlini he expects his conjugal rights and imthetho kathesi sithi loba umama kumbe unkosikazi engowakho endlini nxa engayala lomzimba wakhe ulelungelo lokuthi ayale emzimbe ngomzimba wakhe meaning if a married couple if the woman says she's not feeling like it she's tired or she can't and a lot of men feel violated and they feel that is abuse in the sense yokuthi sokumele baphume phandle badinga ukusizwa bona belamakhosikazi ezindlini xa kulento ayiwonileyo or if there is something that they are not happy about then usesebenzisa ukuthi ancitshe ubaba amalungelo akhe emacansini and kibo they translate this to be gender based violence
ukudlwengulwa kwabantwana abangabafana abasakhulayo kuvamile lakho kodwa akwandisanga ukubana abantu bakhulume ngakho kumbe njalo kukhangelwa njengento eqondileyo
kulabantu ababe begcina abantwana bangabafana kumbe kungkhaya kumbe ngama cousins kumbe ngomakhelwane othola behlukumeze abantwana abangabafana most of the boys that you speak to well anonymously because they would never be willing and even older men now who are in their 40s and 50s they will tell you ukuthi their first sexual encounter ukuthi baze bakwazi icansi okokuqala babehlukunyeziwe and it's only later on in their lives where they when they realized ukuthi how phela lapha phela ngangadlwengulwa in a way ongaseduced to an extent kumbe umuntu owesifazana omdala kulomfana lo athi ngiyakufundisa most of them their first initial sexual encounters was with someone older even when maybe they are young as 14 as young as 17 as young as 19
Unkosazana Sinqobi Zithanyathi ngumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eBetterman sixoxe laye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula.
Lamlela ndwandwe.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla. Izakhamizi zaseGwanda South sezikhuthaze ukuba zilondoloze ulimi kanye lamasiko abeSuthu ukuze lolu limi lungachabalali. Lokhu kuphume lapho kusungulwa inhlanganiso eZimbabwe Suthu Development Initiative Trust iZimSodi ebunjwe ngenjongo yokuba ilwele ukulondolozwa kwalolu limi. Emkhosini oqhutshwe eGwanda izolo uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ulimi lwesiSuthu lukhulunywa kakhulu esiqinini seGwanda South njalo abafundi bakuqala ababhale imihloliso yesiSuthu babhale ngomnyaka ka-2019 ngemva kweminyaka eminingi singafundiswa ezikolo ekhuluma lapho kusungulwa le nhlanganiso ngokusemthethweni eGwanda District Club izolo. Unkosikazi Sipho Mdlongwa oyisiphathamandla sikamasipala weGwanda uthi kuyadingeka ukuthi ugatsha lwezemfundo luqhatshe ababalisi abenelisa ukukhuluma indimi ezikhulunywa ngabantu bakuleyo ndawo ukuze abantwana baqala izifundo zabo bazwisise ngcono.
Can you
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Sotho Development Initiative Trust iZimSotho, uNkosikazi Marita Dube, ongumqeqeshi wolimi lwesiSotho eMidland State University, uthi iningi labeSotho kalitholanga ithuba lokusifunda eminyakeni edlulileyo, njalo kuyadingeka ukuthi kubhalwe ingwalo ezizafundwa ngamaSotho ezikolo.
Sa futhi ukugoba temamishini safundiswa, but it died a natural death, but ukufa kwenaturally kwelanguage akuzwisiseki. Ngathi ngisaqala isikole 1969 for my grade 1, iSotho was no longer taught at grade 1 level, and safukalisuka ekuzamena ngo 2019 at grade 7 level. Kuzokube nakhathi sasikabe the O level graduates, asila mabhuku ayeneleyo, don't have adequate literature or teaching and learning materials right from the primary school to university level.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Jongana Ndoro uthi lumqoka udaba lokuthi kuqhatshwa ababalisi abakhuluma indimi zasekhaya njalo beyakulungisisa lokhu. Ingcwethi kwezembali uMnumzana Phathiswa Nyathi laye ongenela umkhosi wezimsothi ulandise ngembali yamaSotho.
Makhula owazadinga indawo elomfo wabo uDabuyatshwala bayakumambo lalibuswa ngumambo ngaleso sikhathi, kwathiwa hhayi mina omunye uzabe ekhupha umlotha omunye uthuvileje. Hhawu, uDabuyatshwala wathi hayi khona wala wabuyela South Africa lapho ababefike khona, wafike ku-1825. Kodwa-ke uMakhura wabhesa, yikho-ke ubuningi bezinduna ezilapha nezingamakhula.
Uphinde wathi akumelanga kube sengathi zikhona ezinye indimi ezingcono kulezinye.
Akungabi khona umhlobo ozanakana uthi phezulu kweminye imhlobo, wabe kwawubani. Siyalingana, asihloniphaneni, siwazi ngamasiko ethu, siyazi ngembali yethu lapho esavela khona. Qakathekile sikulondoloze ngendlela engayikuchatha kusasa.
Osaphethe isihlalo senduna eGaranyemba uMnumzana Jeffrey Ndlovu Nhlamba uthi abaSotho kumele baziqhaje ngolimi lwabo ukuze lungathabalali.
AbaSotho linenhloni lokukhuluma olimi lwenu, ungabhoda lapho igwanda ukuze isiNdebele nesiShona nalaba abasebefunde kakhulu esebekhuluma isiKhulu kuphela.
Lo mbuthano ongenwe iziphathamandla zengatsha ezitshiyeneyo zikahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo izinduna uMarubi Lomathe yena obemelwe ngusobhuku uNyakalo Makhurane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Alberto. Kwamanje sidedele kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Khalipani Phukeni.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele mawe nabalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu olokuphiwa imali esizwa kuthiwa iphiwe amalunga edalela ephalamende kunye labaphathi ntambo ama ministers.
Okay, okokuqala ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi nami ngililunga leParliament kodwa umbuzo wakho ngizophendula ngendlela efe ebengizoyiphendula ngayo noma bengasolunga leParliament. Imali ephiwe ongqongqoshe ama ministers angicabangi ukuthi fe for economy yeZimbabwe. Economy yeZimbabwe ngeke iyenelise ukunikeza uminister half a million. Imali eningi kakhulu le angazi indle njani kodwa sokwenzakele osokusele ukuthi amalunga abantu amalunga eZimbabwe bazothola ithuba lokuba ne input labo ukuthi bacabanga ngeke half a million lephi ama ministers ngo 2023 next year kwe election bangavota ngendlela abavota ngayo ku 2018 ukuthi ukuthi kuyoqhubeka phela lokho kodwa ukuthi bakustophe ukuthi bavote ngendlela ehlukeneyo ama MP ngicabanga ukuthi imali yakho ingathi phansi wangitsho kanjalo umsakazi uzokhumbula ukuthi ama MP omunye omsebenzi wayo ukuthi bakwazi ukuthi bethi hold ama ministers account manje akucabange ke uminister uselendlu ye half a million u MP ulendlu ye 40,000 akutsho ke khona uzobona ukuthi umsebenzi wabo uzobehlula ngisho ukuthi abaphiwe half a million kodwa ke ngabe ngombe kuthiwa kukhunywa nge 100-150 ifike maybe noma iphelele ku 250 hayi nama ama MPs abe kwazi ngempela ukuthi apushe umsebenzi wabo.
Umkhokheli webandla le CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekusolile lokho okwenzakalayo uthini wena ngalokho?
Msakazi ngoba nanku istori sakhona siyagijima kakhulu kakhulu ngesikhiwa mebanga ubiza bethi sifluid usetshintshile ingqondo ubaba uThambisa ukuthi nje ngeke azavume ukuthi usheshe wakhuluma kodwa hayi usethe yena bekuyi breakdown of communication engezinye indlela akaselawo lo mbono kade nawo angithuke waba ngu MP la uyayazi impilo le ukuthi inzima kanjani ukuthi ngempela bazosebenza bethini bengela zindlu kana angaziphele ukuthi kuthiwa bahlale kuphi nalawa ama MP so endaweni yokuthi ama MP asebenze kanzima esebenzela abantu so mele ukuthi ahambe ayochaya itoho samwele bezama ukudinga imali phela ukuthi labo bathole indawo zokuhlala aya kulunganga uMP ngumuntu oqhakatheke kakhulu so ngaleyo ndlela kuqhakathekile ukuthi makuthwa laba bantu ba equal njalo bayabhekana ukuthi omunye anga abuse amandla akhe akumelanga ngobanye babe phansi kakhulu bangabaphaza kwazo zobakwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo so ubaba uThamisa wakushesha wakhuluma kodwa hayi siyabonga ukuthi usebonile ukuthi inkulumo yakhe hayi ibe nephutha kakhulu so amalunga abazovotelwa ngempela ngoba ungakhohlwa phela ukuthi amalunga eParliament asuke ezimulini asuke ezigabeni abantu bayabona lawo lodubo lwakhona bayalubona so angicabangi ukuthi kahle kahle kune issue la akula issue nje fa abantu bavuka amakanzi bekhala ngehalf a million le hayi ngiyavuma ngempela iningi kakhulu kathi indle njani wale indlele ngemoyeni yini
kodwa nqa wena ukhangele isikhathi okwenzakala ngakho lokho sokusele inyanga ezilutshwana nje ukuthi kuyiwe kukhetho ukubona njani wena lokho asokuthenga amavoti na
mawuthi kuthenga amavoti kuyabe kuthenga amavoti kabani msakazi kuyabe kuthenga amavoti amalunga eParliament hayi vele kwenzeka kanje ngoba phela nanku iParliament sisiyaphela bangatholi imfanelo zabo angithi uyabona so kuyaliwa nje lana ukuthi hayi bakithi phela naye iParliament siyaphela siyasebenza kodwa akukhanya ukuthi kwenzakala so hayi akula vote engathengwa nge 40,000 amalunga eParliament angu 350 so angazi ukuthi kuyabe kuthengwa wona ukuthi enze njani
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga msakazi ngibonga leli thubo okunikelona ukuthi ngivalelise abalaleli abalaleli emakhaya ngifuna bazi ukuthi kulula ukuthi abantu ba insightwe ezifa amalunga eParliament ngabantu ababe hayi ngabantu abalimeleyo lapho belimele benjalo ukuthi ngababe lendawo zokuhlala
lo ke bekungu Senator Khalipani Phukeni ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye lilale
Ngiyaxolisa lo bekungu-Chris Gande lohlelo liphuma le ndaba. Sesibuyela njalo kusithandekile mhlanga esilethela uhlelo luqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Lamhlanje sixoxa lomneli wephumula edalene ephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu. Sicubungula uhlelo lokwenqabela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili olwe 16 days of activism against gender-based violence.
Parliamenti ngemvulo ophelileyo singene ezitaladeni satshengisela ukuthi sithi hayi ngodlame obaba kabaphathe kuhle omama labo mama kabaphathe kuhle obaba ngezinye emizini yabo silitshengisele kakhulu lelilanga ngoba kulilanga lapho esivunye sizwa sikhululekile ukuthi sikhulume esikufunayo kunjengoba namhlanje siqeda nje ukwehlukana labo mama ngeparty lakho njengeparty le-TPC sikwenzile njengofanayo sibe lelanga lokuthi sihlangane njengabomama sixoxisane ngesihlangana lakho ezindlini omama ukhanya sebekwanisa kathi sokuthi baphume obala ngabakubonayo okuhlukumezeka okwenzakalayo kibo njenge-constituency njalo sibe lalo ilanga leli nge-Friday edlulileyo esilwane youth center lapho mama baxoxisane khona si invite ikakhulu i men's forum. Men's forum ilokusixhasa kakhulu nxa kulilanga lokuthi sitshengisele ngaleli langa bayabuya ngokunengwe kwabo obaba bazozuzwela ukabe kuphuma ezinhlizweni zabo mama.
Ungathi abantu bamukele njani zonke inhlelo ebeliziqhuba babuye ngobunengi babo njalo kufezile yini injongo
esikwenzileyo kube le impact enkulu kakhulu ngoba sizwe ama testimonies amanengi esuka kubomama abachiyeneyo ngomnyaka ophelileyo silunanzile lelilanga kusinike isikhathi sokuthi omama bazihlole ukuthi bakusiphi stage kodwa kathesi ukubuya kwabo ngobunengi babo kusitshengisele ukuthi omama bayezwa imfundiso njalo bazimisele ukuthi babe ngomama uqobo labo ezindlini bangaprovoki obaba labo obaba bayavuma njalo ukuthi yebo njengoba i-economy yethu engani ibundindi yikho kwenza bacine bese befika kuleso zinga lokuthi kungahlaliswana kuhle labo mama kodwa ke kube le improvement sibili lanxa nje sinanzelela ukuthi balutshwane nje asebefundile kodwa abaningi bangikhona balokho besasalele emuva kodwa kuyatshengisela ukuthi bayafunda bayaphambili bayalibuba lotshintsho olukhulu.
Ngokubona kwakho ungathi udlakela oluqondiswe ikakhulu kwabesifazana luyamemetheka yini elizweni kumbe sokusiba ngcono abantu sebesiba kwazi kukanti lolo okuthiwa luqondiswa kwabesilisa ngabesifazana lalo liyalubona yini kuma-constituencies enu?
Yes, siyalubona. Ukumemetheka luyamemetheka. Mina ngibona ngani lumemethekisa kakhulu. Ikhona ukuthi isikhathi esikiso kakhulu lesi. Isikhathi esinzima as a country. Isikhathi esenza obaba babe lolaka kakhulu. Obaba ukuthi baselelwe ngomama. Kubaba kuba ingani inhlamba kuye. So akakwamukeli uthi isimo sibi umama uyazama. Kodwa bafuna ukuphila kuphela ngenduku. Kodwa ke umbono wami ngibona kakhulu. Ngibona ngathiwa kuba lotshintsho. Lanxa nje kungakatshintshi kwafika esezingeni esikhangelelekilo. Kodwa ke kuyathembisa ukuthi kungatshintsha. Ngokuya ngokuyaphambili silothe silunanza lolu langa ngeminyaka yonke.
Umntwana oyintombazana ke yena uvikelekile yini?
I think umntwana oyinkazana akasavikela kanga njengoba libonile o 9-year-old sebesiba labantwana o 13-year-old abantwana abaningi sebehlala bodwa abasela bazali abahlala labo abazali sebaya e-diaspora abaningi kuba yi-challenge enkulu ebantwaneni yoneyo ngoba ama-cases amaningi esiwabonayo ngabantwana abancane kudala kungcono sasibona abo 2018 khathesi sibona wona la abo 15 and yibo futhi abaningi abanjani abazithwelele.
Lowo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ummeli wephumula edalele parlamente engowebandla le-CCC ebesixoxa layo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene obutsha. Ilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Umdlalo wenguqu weWorld Cup 2022 namhla iqembu leMorocco seliqhubekela phambili kuyangena kuma semifinals akhangelelwe ukudlalwa ngolesithathu ngemva kokudla iPortugal 1 kanya. ELeMorocco liqembu lokuqala kumbali yomncintiswano wenguqu weWorld Cup eliphuma kuzwakazi leAfrika okwenelisa ukufika kuhlandla lama semifinals. Sendivalelisa, igama lami nguGaino Gumede, sayithi ngisithi libe lempela vike enhle.